soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu she ola mugela emoye ni ngolwesivile mhlaka 22 kunhlangula 2021 ngontunga milinko mo endabeni zekuseni lamhlanje
nxa uhamba lapha eplantu uhlangana lomuntu wonke igqoke imaski njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola sivile kulezi gubhu zamanzi
gubhu phe abantu abalichumi lantathu 13 ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo
kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izi kazululo
ibandla le MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli Mnangagwa inkampani yetrega ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalichumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belo mkhuhlane lo lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685 asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 44,195 abezempilakahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroiga yeleKwekwe. Udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yeMakandeni kanye lamanye asenyakatho yedolobho. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851. Lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree kona babikwa beyilandela. Ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo
okukhona ukuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende bagqoka amamaski unxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu bayasanitizer loku sanitizer lemashop unxa ufika uthola sivile kulezi gubhu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili so akulanto engani iyasoleka
labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini
uhulumende ukukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa
ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njoba nosicho kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho ohamba khona ingcekeza sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool becine begalula ngobuningi khona ngale so sihlezi silama cases amaningi okugalula kwabantwana ngakho ke besisikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga le nkomo sikhuluma kunje zinatha khona pani idoti kubuye futhi kubulawe inyama lani ingene emabhutsha sithenga amathumbu engasahlambulukanga so sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yi-local authority kufakwe ifence
Umnumzana Richard Khumalo ngowenhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yeTrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wathisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lweMonarch Steel kuCameroon kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo weZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itrega ngenye yamankampani ambalwa alokhu esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kweli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ebobulawayo iTrega abanye bathi iMonarch kuyafana nenkampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu impahla ezilahlekileyo khonaphana kusithiwa ukuthi ikhampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi okungaba yimpahla okungaba yimtshina phezu kwalokho futhi bese sisiya ngapha ezisebenzini siyanazela ukuthi ikhampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo kodwa ngenxa yaleyo khampani sekube lo monakalo onjengalowo kwaba lokulahleka kwempahla kwaba lokulimala kwemtshina kusegcekeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa ziqine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lala umonakalo engxenye njengekhampani enkulu enjengoMonarch ingafisa ukuba nincedi kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngabe kule nje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba naleyi khampani ivuselelwe masinya ngoba iyikhampani ebeyincedisa kakhulu kwezomnetho welizwe incedisa njalo lezi muli ngoba niqhatshile abantu abasebenza khona abale muli esingama-extended families abakhayelekizwe incedisa njalo lakulocal authority khonapha ku-city council ukuthi iyikhampani ebhadala imali eziphezulu esingalingezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery bendisile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engadlelwa ngumsebenzi
khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo oMonarch lamanye nje elokhu eqhatsha yini abantu abaningi.
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe azimanga kuhle amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula abantu abaqhatshwe abasafani lezolo. Yebo kambi ikhampani enjengeMonarch ingenye yamakhampani amalutshwana alokhu eqhatshile abantu esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani ngabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela iBelmont njengokuningi bayo eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona amakhampani amaningi sawavala amakhampani amaningi anayasebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi uthole ikhampani elabantu abangama-4,000 kathesi uzawutshe uzathole lama-200 kube lezinye sezavala completely ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi ezikwateni uthole laphana ukuthi ikhampani siyalisa out yakho kunywa kunywa songeno indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhala ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafu leyani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwakwazanyazwa u-government of national unity sakhona wedlula kwedlula kwamakhonapho kathesi sola makuwezwakala kuphelaseikhosokugijiswa kuthiwa yama SMEs asithwa rongo kodwa-ke asebenzayo la uzananzela ukuthi asekuqhatha abantu abalutshwana labona kanokhona abasebenza iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-pover data mline esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathana abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali so kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khona phana ukuthi kona abalutshwana nje singenzani ngoba abantu kungelapho angabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yesisebenzi iZCTU.
Yebo. Ntshaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8pm. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sikhangela njalo ukuthi ukuqinisa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edlulileyo zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike No 8 ntambama.
Ibandla leMDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba le-The Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by elections. Abebandla le-MDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT. Ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke. Kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana bezimbabwe kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo sinzima wonke umuntu uyakubona wonke umuntu uyakuzwa kwezepolitics yezimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi sikalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele ekugcineni kwazo zidonse bonke abantwana bezimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe izimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana bezimbabwe ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende
iphephandaba leStandard livika ukuba uMonzora ucele umongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance Yebo ikwa kucelileyo yini kumnanga kwakhonoko?
Ashi leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu, azikho nje inhlanzi emambuleni akhe ustandard. Abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba anjalo, abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osoluhlukumile, ngoba lolu daba olohlose uku uleta impila kahle yababantu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se MDCT. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ivika ukuba umkhwenyana kaMgave umnumzana Simba Chikore Musawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi bama bahle sithandekile bonke ngeke ngiqedhe. Eh hayi siyabona mphela awukhulumayo uLino Brown ngikhona lapha eMidrand. Eh hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe, mina mvile ekhaya izolo bensekhaya mbonile mina amapolisa behamba ngemoto. Hawu uli kuroadblock uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abawaziyo ababekelwe emgwaqweni. I-roadblock ne-roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand ma utawunayo leyo mali imoto yabotho. Ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi abubotshelwani ngoba uyabunamaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. Kwezimbabwe lokhwani i-corruption yasezimbabwe izanu p f cabanga ukuthi uzokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lotshintsho, sike sifake omunye and then singakuvumi khathesi singamazimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe ngutshwangirayo besithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi ukuvota. Ha-a singakuvumi lokhwana, lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvota, yabe ngifisa ukuthi wonke amazimbabweni sikumele phezulu, whether umshona whether umkhalanga whether umdebele whether umtonga whether uyini, sisukumele sonke phezulu sihle sithi a thina sakuvumi lokho, asisayi kwevota, thina sesivotile sokukwanile i-president lesiyikhethileyo winileyo. Noma uyine ngabantu abangu-10 edlule umnankakho ngabantu abangu-10 kumbe edlule ngabantu abangu-5 winile, uyabe uwinile anje. Ibhora ungathi udlala ibhora ungathi udlala ibhora olingawina nge-1 nili akuthiwa ukuthi alidliwanga, kuthiwa lidliwe 1 nili udliwe. So yena ngonjani lo ongafuna ukudliwa 1 nili? Ngabe kumele evume ukudliwa, odliwe edliwe kule game vele. Hayi asisayenzi lokhwa okuthi kumele ube lamavoti angaka inkundla uzakwanisa ukubamba ilizwi uphathe izitamba, asisakungeni lokhwa. Thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu-2 phuma esihlalweni, anti udliwe udliwe na udliwe vele udliwe. Asikumeleni phezulu sivoteni, ngiyabonga inkosi Busisi.
Salubonani, salubonani balaleli bezitudio 7. Lo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe, uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi? Nokuthi thina esaqalisa le MDC ngo-1998 wenziwa ama-stairway, uTsvangirai esithi nguye othwela amakhiye okudla okuvala lokuvula ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kodwa kwavaleka imali yaswelakala lalamuhla so uliqiniso ukuthi abantu beMDC yimbo abayenza iZimbabwe yaba west yaswela imali yaswela ukudla izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abeMDC bafuna ukungena esihlalweni ngeeconomy so alike limbuzile uJamisa ukuthi uthweleni na okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinsingaka sijima siye emazweni yena sithene ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo
awusanibonani kustudio 7 ngibulisa nezihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni ukwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle okhulumayo ngumhulu nilesi fiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywayo amandebele bewodwa lamashoneo ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima and siyacela ukuthi lo 2023 ngarobi bengavotisa abantu abafa kudala sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobi phe bevotisa abantu abangekhoyo sicela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobi na ngoba silesifiso sokuthi manje iZanu-PF iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho okwaye babetshontsha kuphela izimali siyacela ukubana manje iphume esihlalweni asisayifuni iZanu-PF Zanu-PF sikhathele ngayo akungene inyengenayo uthwakazi o MDC sike sizame maybe ngaletha ubungcono
nani ku studio 7 ndinjani basakazi be studio 7 labalaleli be studio 7 besicela lifedlulisele lo mlayezo esizweni sonke kuze amakhosi akithi induna zakithi zonke kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwamthwakazi inombuzo ofuna ukuthi lifuncedise khona cela ubuzo ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini igcotshwa nini inkosi yakithi sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni isizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo siyacela lisibuzele isizwe ngiyabonga
abalaleli be studio 7 abasithumele impiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intathelizindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria benelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 19 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka 4 ngenyanga ezayo sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. kepha incwadi kwezempila kahle zithi lokho kulakho okungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezi nsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esivili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-state law o-Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka-4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini nxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama-numbers angikhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the chart abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama-communities njengama-Mennonites, ama-Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over i-vaccination, the prenatal care before igciwane le-COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms as the impeder i-success yokuthi umuntu wonke a-vaccinate.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio u-governor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayachuchisa ukuhamba ukuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson, le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lathi lapha e-Ohio I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belo mkhuhlane lo. Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumene emhlanganweni abawenze ngeviki edlulele yo inkampani ye tracker ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.